Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 12 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Nxa besithi isalari abayinika izisebenzi intuthwana baphinde bathi bonus abasayifaki futhi ngezindlela yokuthatha umuntu ogulayo kuphinde umsebenzise ilanga lishisa. Sibona ukuthi bafenza into enxele kakhulu. Sikhonsida ukuthi isikhathi esesikhona ukuthi iperformance yiyo esiza determine ukuthi umuntu uphiwa njani ibonus.
Uhlangothi olubona ngezisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission PSC luthi uhulumende uzazohlawula izisebenzi zakhe iholo lamabonus kusiya ngokuthi umuntu usebenze njani ngalowo mnyaka.
Yisokele lesisikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo, imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa kungaphathwanga kumbe kungaba ngalonanzelelo ibhidlize impahla, impilo kanye layo imvelo.
Izehlakalo zokutshiswa kwamagusu lamasimu zibikwa sezisanda eZimbabwe. Lokhu kubikwa ngabenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo e-Environment Management Agency, EMA. Uzulu waseZimbabwe ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe ukhala ngokuthi uhulumende kaxoxisani laye lapho ehlela ezentuthuko yalezo zigaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi olubona ngezisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission PSC luthi uhulumende uzazohlawula izisebenzi zakhe iholo lamabonus kusiya ngokuthi umuntu usebenze njani ngalowo mnyaka. Kodwa izisebenzi zikahulumende iningi lazo zingezohlangothi lwezemfundo zithi leli nyathelo alitsho lutho kizo njengoba zihlezi ziphethwe okwezigqili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-PSCZ balobele iziphathamandla kungatsha zikahulumende ukuzazisa ngaleli nyathelo besithi lizoqala ukulandelwa kuwonalo umnyaka ka-2022. Kodwa zona izisebenzi zikahulumende zithi kalitsho lutho kizo leli nyathelo likahulumende njengoba zivele zingezihlezi zitholiswa imali engatsho lutho. Umkhokheli wenye yenhlanganiso ezikumanyano walezo ezilwela ilungelo lezisebenzi zikahulumende eZimbabwe National Educators Union, ZINEU, umnumzana Morvin Dube upha umbono wabo ngenyathelo eselithethwe nguhulumende.
Khona lokho okuyibhonasi okuphiwa manje nxa besithi isalari abayinika izisebenzi intuthwana baphinde bathi ibhonasi abasayifaki futhi ngezindlela yokuthatha umuntu ogulayo kuphinde umsebenzise ilanga lishisa.
UDube uthi sekuyikuxabanisa izisebenzi zakhe nje uhulumende.
Sibona ukuthi bafenza into enxele kakhulu. Sikhonsida ukuthi isikhathi esesikhona ukuthi iperformance yiyo esiza determine ukuthi umuntu uphiwa njani ibonus.
Enye ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu umnumzana Efidlela owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association, NACORA, laye uyalisola inyathelo likahulumende.
Kuyacaca kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukubhadala amabhonasi izisebenzi zakhe. Yingakho esephuma lokunye okutsha okokuthi abantu bazabhadala amabhonasi ngokuthi basebenze njani kulowo mnyaka. Akusonto efaneleyo leyo, bekufanele ukuthi ngabe uye uyikhulume umnyaka uqala kungakaze kufike lesi sikhathi lapho asefanele khona abhadale amabhonasi. Yinto engaqondanga, iyephula amalungelo ezisebenzi, engahambisani lamalungelo ezisebenzi avikelwe ngumthetho womhlaba wonke jikelele, avikelwe yi-constitution yeZimbabwe ngokunjalo. Ngakho-ke lokhu akufanelanga kwenziwe lo nyaka.
Encwadini esezandleni ze-Studio 7 elotshwe yasayinwa ngunobhala wogatsha lwezempilakahle u-Air Commodore Dr. Jasper Chimedza, iqondiswe kubaqondisi bezempilakahle ezabelweni zonke zelizwe, ama-medical doctors, iveza ukuba bemukele umbiko ovele kupublic service commission othi amabhonasi kusukela lonyaka azahlawulwa kusiya ngokuthi umuntu usebenze njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izehlakalo zokuthiswa kwamagusu lamasimu zibikwa sezisanda eZimbabwe. Lokhu kubikwa ngabenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo e-Environment Management Agency, EMA. Besithi isimo lesi siba sibi ngamandla okwamanje. Ingozi yomlilo isithethe imphefumulo yabantu phose abangamathumi amabili bezama ukucitha limlilo ezabelweni ezithiyeneyo zelizwe. Abe-EMA bathi basebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo ezizimeleyo kanye lohulumende emkhankasweni wokufundisa uzulu ngengozi yomlilo. Ugatsha lwezokulima lubika ukuba kulabalimi abalahlekelwe izivuno zengqoloyi emasimini angaba ngamahekthe angamakhulu amabili lonyaka. Kubikwa kungasozilimo lamagusu kuphela okutshayo, kodwa le mizi, izifuyo kanye lenamazana zendle. Isikhulumeli se-EMA unkosikazi Amkela Sidange sichasisa kabanzi ngalolu dubo lomlilo osutshabalalisa amagusu lamasimu.
Ilizwe leZimbabwe ngokumiswa kwalo singaliqamula umnyaka wonke wenele sananzelela ukuthi umumo onkathi ugajaniswe kabili kulesikhathi lapho kuyabe kusina khona izulu, kulesikhathi lapho okuyabe kuwome khona. Ngaleso sikhathi kuwome khona kwande ukuthi indle yethu nje ibe yomile kakhulu, kuvunguza umoya kakhulu, njalo kutshisa kakhulu, ikakhulu singakhangela isikhathi lapho kusukela kuNtulika kuze kuyebamba ekusewuleni kwezulu. Njalo ke yiso ke lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo, imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa ingaphathwanga kumbe kungabanga lonanzelelo ibhidlize impahla, impilo kanye layo imvelo. Ngakho ke sithina njengabe ogatsha lwezemvelo abe Environmental Management Agency siyasebenza kakhulu lezi zakhamizi, ikakhulu singakhangela la izakhamizi ezisezakhiweni leziyana ezande kuba lenkotha ukuthi balungisilele isikhathi lapho kuyabe kuwome khona ukuthandwa imililo yendle ngokuthi bavule indledlana ezivala umlilo esizibiza ngesilungu sithi ngama-fire guards, ukuthi njalo sibasize ukuthi babe lolwazi lokuthi babe lezikhali zokulisana lomlilo yendle lapho ungabe kuyikuthi usuke wavunga. Kuthi njalo sibasize ngemfundiso yokuthi bangalwisana njani lemlilo leyi, njalo bangatshelana njani nxa sokube lemlilo enjalo. Kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye lendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona. Lokhu sikwenza ngoba sizama ukuthi bavele banqabele ukuqalisa kwayo imililo, ngoba sibona ngani ingqobe enkulu isekuthini imililo ingaqaliswa loba ngalisiphi isikhathi lesi.
Unkosikazi Amkela Sidange, sikhulumeli senhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwemvelo e-Environment Management Agency, EMA. Limuzwe lapho echasisa kabanzi ngodubo lomlilo osutshabalalisa amagusu lamasimo, exoxa le-Studio 7. Uzulu waseZimbabwe ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe ukhala ngokuthi uhulumende kaxoxisani laye lapho ehlela ezentuthuko yalezi zigaba. Uthi lokhu kubangela ukuthi uhulumende acine ephuma lenhlelo ezingabancediyo. Emzarabane esigabeni seMashonaland Central, abadala bakuloo mango sebecele uncedo lwamagqwetha awenhlanganiso eZimbabwe Lawyers for Human Rights ukubana abamele emthethwandaba ngemva kokutshelwa ukuba bayadudulwa lapho abahlala khona ukwenzela ukuthi indawo leyo yenziwe idolobho. Lokhu kulandela izakhamizi zezigabeni sewange ezinqobe edabeni abalukhweze emthethwandaba kobulawayo becela ukubana uhlelo lokwakha inkundla yomjaho wezimota i-racetrack lumiswe. izakhamizi zakulumango zithi sokubhahile ukuthi badelelwe bengakhulunyiswa nxa kuqoqwa inhlelo ezinje. Sixoxile lo mnumzana Godfrey Dube, ummeli weWange East edalele eParliamente ngalolu daba.
Siyabonga ngathi daba lolu olukhona ngesigabeni seWange West olokuyakhwa kweRacecourse ngendaweni yaseChisuma ngale eJengwe kusiya la kubo 57. Okwakuqala nje njengomuntu okhokelele sisigaba, ngithanda ukuthi ngibonge indlela ilizakhamuzi eziyenze ngayo ukuthi zibambane zibringe up interjection kundisaba leyi eyokuthi kuyakhwe iRacecourse.
Indawo le eWange ivele ifanele na ukwakha inkundla yezimota yomjaho wezimota?
Ngokwazi kwami okupheleleyo le ndidaba lami ngithe ngingena kuleyo ofisi ngithole ivele iphila, kodwa angizange ngithole lami ukukonsultwa okupheleleyo. Kakula muntu owangilandayo engiyazisa ngakho engukholwayo ukuthi le zakhamizi bahambe bazidelela nje abazange bakhulumisane la. So sithanda ukuthi sibonge indlela ili High Court enze ngayo ukuhlonipha ilizakhamuzi ukuthi ifake the judgment in favor of abahlali bakwenana ndawo. Siyakwazi mhlophe sonke ukuthi ilindawo yase Victoria Falls
loba nje ingabiza ingaletha imsebenzi, ingabisa imsebenzi esigabeni senu.
Uluzi Zambezi kwindawo ethandwa izivakashi, kwindawo uluzi Zambezi okwenziwa khona bo rafting lanlani, kwindawo okuhleli khona izinyamazana. Manje nxa sesiphinda sihambe sixotshe abantu, siphinde sixotshe lezi nyamazana ezekwena ndawo ngokuthi sokumele sithone sidumisa ilizimota, hambe yona leyo li-race course iqakatheke kangakanani okwedlula impilo zabantu abahlali bakuleyi ndawo. Abanye bayazakala, abantu abahlezi kuleyi ndawo bayibo abomdabuko wakuleyi ndawo. Amshu ukuthi abanye babuye ngama-17th or 18th century besiyahlala ngakwenani ndawo, namhlanje selitshela izizukulwane zabo ukuthi azisuke ngakule indawo.
Kuyini ongakukhuthaza uhulumende Dube njengomunye wabakhokheli besigaba seWange?
Ngikhuthaza uhulumende ukuthi ahambe ananzelele ukuthi indaba ezinjalo zingahambi ziyenzakale esigabeni, abantu bengatshelwanga ngendlela eyiyo. Njalo nxa labo abantu bazasuswa, basuswa besiya ngaphi? Amangcwaba aboyisemkhulu lizawagebha na, libaphathise bahambe lawo lapho abayiswa khona? So ngakukhangelisiswa kwinto kwakhona vele kakubambeki. Yikho mina ngithanda ukuthi ngiqakezele kakhulu ili judgment ebekhona. Ngiyakwazi ukuthi kungaba le appeal landani, but I do believe ukuthi kungaze kufike eSupreme Court. The Supreme Court ngiyakukholwa ukuthi iza kuma ngejudgment eseva abantu abeZimbabwe bahleli ngakule indawo ngoba ulumlimo wathi bavele bahlale ngakiyo. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi abanye sebeswa ngakule indawo ngoba sokumele kufakwe ilindi ndawo yokuthi saleli lizimota, abanye basuswa ngale ngoba sokumele kugejwe amalahle, abanye basuswa ngale ngoba sokumele kugejwe bogasi. Hayi bakwethu, abantu bakithi bayengaphi? Baphenduke babe zinyamazana bahlale ngezihlahleni na? Kuyazwisa ubuhlungu lokho. Thina njengabantu abakhokheleyo, mina leyi ilijudgment efakeleyo ngiyayidumisa, ngiyayisekela. Abantu abaqhubeke behlezi endaweni abatshiyelwa ngokhokho babo. Kasiyali ukuthi kube le development ngezabelweni, but kayibuye ngendlela efaneleyo. Njalo abantu kabaziswe ngesikhathi esifaneleyo, akukhulunyiswane labo behlonitshwa benanzelela ukuthi labo bayizizalwane zakuleyo ndawo.
Umnumzana Godfrey Dube, ummeli weWange East edalele eParliamente, exoxa leStudio 7 ngocingo eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika uxwayisa ukuba ele Saudi Arabia eliyilo elikhokhela umanyano wamazwe emba amafutha ezimota oweRiyadh OPEC Alliance lelako kudala ukufuthelana lamanye amazwe omhlaba, ninyathelo lokukhuthaza ukwehliswa kwesilinganiso samafutha athengiselwa amazwe omhlaba. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi uBiden okwamanje usekhangelisisa ubudlelwane belizwe lakhe leSaudi Arabia kulandela umbiko owethulwe yilelo lizwe ukufuna ukwehlisa ukulungiswa kwala mafutha ezimota. Izakhamizi zeLos Angeles bezigcwele endaweni eyenzelwa imihlangano kamanisipala walelo dolobho eCity Council Chambers izolo njengendlela yokutshengisela ukukhonona kwazo. Zifuna ukuthi amalunga amathathu ekhansili achiye umsebenzi ngenxa yenkulumo yawo etshekileyo ebikwa ingeyokweyisa abaminye imihlobo yenkethabetshabi. Umlingisi wemidlalo yemifanekiso yamafilimi obelodumo obeyisizalwane seBrithani kodwa obesehlala khonapha iMelika uAngela Lansbury akasekho. Embikweni owethilwe ngabemuli yakhe, uLansbury ubikwa ebhubhele emzini wakhe weLos Angeles eseleminyaka phose efika ikhulu 96. ULansbury waphiwa inhlonipho yesicoco ese-honorary Oscar for Lifetime Achievement ngomnyaka ka-2013. Waphinda wathola izicoco ezeTony Awards ezinhlanu. Waba ludumo ngokulingisa emfanekisweni wefilimu wenhlelo zikamabonakude ezaziphansi kwesihloko esithi Murder She Wrote. Ele South Africa, Algeria lele Morocco aphakathi kwamazwe alishumi lane 14 asekhethwe ukuba kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe womhlaba e-United Nations Human Rights Council. Ikhansili entsha le izaqala ukusebenza ngozibandlela womnyaka ozayo ka-2023 njalo isebenza okweminyaka emithathu elandelayo. Inhlangothi ezehlukeneyo zenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba eze-United Nations zibika uba kule ndlala embi ebhekane lele Chad lonyaka ebangelwe yikungani kuhle kwezulu kwaphinda kwaba le ngozi yempophoma zamanzi embi engazake ibonakale eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo kulelo lizwe. Lokhu kubikwa sokudale ukukhuphuka kwentengo yokudla okokuthi izigidi ezedlula ezimbili zabantu 2.1 million zibikwa zizabhekana lendlala lonyaka embi. Abe-United Nations bathi njalo isilinganiso sokulishumi ekhulwini 10% sabantwana baleli lizwe bavele bebhekane lomkhuhlane wokuselela kokudla okwakha umzimba owe-malnutrition.
Esigabeni lapho esiphatha udaba lwabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mpofu, omunye wabaqondisi benkampani yeQueen's Funeral Services. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Hayi, lona ibhizinisi liyasebenza impela, ngoba sisebenza ngendlela engathi ezikabili. Siyangcwaba abantu umuntu uma besekashonile, siyasiza-ke umphakathi kubana-ke ukwazi ukuthi umuntu abekwe ngendlela enesizotha. Ngokunjalo futhi siyasizana la abantu bakithi kubana-ke bakwazi ukuthola-ke ama-policies abasiza ukuthi asithi umonakalo uyenzakala-ke uthole ukuthi umuntu akanayo imali okubana abhadale phambilini ngokwe-cash. So silawa ama-policies ke sizana-ke la abantu bakithi kubana-ke bakwazi ukuthuza-ke ama-products ahambisana lezifiso zabo.
Yes, singathi kuyini okwakwenza wavula ibhizinisi leyi? Siyakwazi abanye bathi ukuthwala izidumbu ye kuyethusa lokhu lalokhu.
Ibhizinisi leli laqalwa ngabantu abaningi, kwadiba namadoda nje ayedlula i-30 ngamanani ehlangana ezama ukuthi abuye lamaqhinga okubana aqale into engabasiza, njengoba kusazakala ukubana-ke ukusebenzela nje umlungu kwesinye isikhathi kuyinto ehamba iphele. So amadoda ahlangana aba le mqondo ethile, kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi kwathi lokho kuhluzwa-ke imiqondo-ke lapho kwagcina-ke sokubonakala ukuthi leli bhizinisi lokusebenza labantu bakithi uma umuntu sevelelwe ngumonakalo wokuthi umuntu sekashonile, kwaba yinto eyaba yibhizinisi yahamba phambili yasidlula-ke wonke lawa amanye amabhizinisi. Yikho kuwenza ukuthi angikhona-ke even la madoda ayehlangene sesemaningi kodwa-ke sesiba maluthwana kumanani lapho aseyiqala-ke sengu-10-ke amadoda ibhizinisi le, njengoba uye watsho phambili ukuthi abantu abaningi baba nokwesaba uma kukhulunywa ngale ibhizinisi.
Yes, singathi nxa sisikhangele ngenyanga lithwala izidumbu ezingaki?
Amanani lapho ayahamba ehlukehlukane. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi ngoba umsebenzi wethu ikakhulu wabantu abashonileyo uhambisana lamasizini owayengathi izikhathi zomnyaka. Sinokuba busy ngesikhathi ke uma kuqala ke uMay kuze kufike kubo July. Uthola ukuthi sithwala abantu abaningi kakhulu abangabaphezulu kwe-100 ngenyanga, kodwa ke uma sokusiya ke ezinyangeni ezingathi ke sezifudumala hayi amanani ayehla, kodwa ngathi nje on average siyadlula ke i-100 ngenyanga.
Ukuthi uthwala umuntu aye koBulawayo kumbe egogwe kungaba izimali engalani?
Ukuthwala umuntu esiya koBulawayo kuya ngama-kilometers kahle kahle, kodwa ngathi nje on average siyadlalela khonapho kubo 14,000 rand ukuthi umuntu asuke lapha esiya-ke koBulawayo. Kodwa kube kungaba lokwehlukanisula ukuba nkhona umuntu umasefile koBulawayo kuba nendlela mhlawumbe kuzokuthiwa umuntu ofana khona maybe aye endaweni ezisemaphandleni.
Umnumzana Nhlanhla Mpofu ngomunye wabaqondisi benkampani ye-Queen's Funeral Services ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Abahlali bebhinga edobola bakhala ngaba ukuthi kungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenza omakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi. Lokhu kwenzakala lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende usesungule inhlelo eziningi esigabeni sebhinga ngoba kungela muntu okufanele asalele emuva kwezentuthuko. Esinye isakhamuzi seGohole umnumzana Tapiwa Moyo sitshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi indlala ibhahile njalo abantu baphila sengathi kusendulo.
Akula network sinsela lamhlanje. Ukukampeni abafika bekampeni kuphelele khonapho. Imigwaqo kathesi ngisho legqavela isekho sokulobhuqu osolukhona. Akula moto ezihambayo. Kuyazihambela ibhasi eyi-1 nje. La yabe incengisa kodwa ayiqedi iviki ingafanga la ibhasi yakhona. Abezanu siyabezwa bayakhuluma bathi bayathuthukisa idinga, bayathuthukisa idinga. Kodwa kithi laphana esigabeni asikakuboni lokho. Ma bethi bayathuthukisa, maybe babe khatshana le dinga center le town le okuvele kuthuthuke khona. Ngapha emakhaya ngapha bangeni ngapha. Lokho akula nto ephucukayo. Vele abantu bangale ngathi baku-primitive life ukuthi abagqoka amabheki nje yikho lapho kulo mehluko khona. So angazi ukuthi singathola sizobani ku-government ukuze kube la at least kube lama-network kufanele sekukufona kahle ungazange wayagada intaba lezisasa le mgwaqo belungise befisa ukufaka kwithara umgwaqo wekhariangwele yiwo sewesi lalo.
Ngaphandle kokungatholakali kwamagagasi kuyini okunye njalo okwenza uthi impilo yesigaba sakho ilukhuni?
Kulakwenzima kukhulu lapha edobola. Mina ngafunda enakaphandle ngoprimary nesecondary. Akula maklasini sasifundela ngaphansi kwesihlahla. NgoJuni khonaphana wathola ngamabhuku sokuphephulile sokuhambe ngomoya. Umntwana onjengo-Fred 1 you can walk a distance more than 15 kilometers ngenyawo esiyesikolo. Khona lapho uyabe esuke ekuseni engadlanga ayengelamphako kulaze kudle sethayisile sevele esikolo ntambama. Hayi into azafikazi ezinjekhaya nekho zathola bepheka igwaza anje khona kuzokurayi. Akulakudla kule nzala inkomo ziyacuba yi-primitive life sibili naleyani yamasini lamakhuyikhuyi. Akulobunzima obukhulu abana angathi besinancediseka njani.
Lo ngumnumzana Tapiwa Moyo isakhamuzi sedobola eBhinga. Siphinde saxoxa lo mnumzana Khuda Kwashe Munsanka esinye njalo isakhamuzi seBhinga ekubandla lezanu PF yena ochasisa ngenhlelo uhulumende asezisungule kulesi sigaba.
U-president wethu ubaba uMnangagwa usefake iBhinga enhliziyweni yakhe. Akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni eBhinga. Ngikhuluma nje imigwaqo enjengabo Kariangwe yi-dust road, kodwa nxa uhamba sungani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off Kariangwe vele manjolo siya khona luzi uyefika eKariangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagreda lokho esakhona akhona awe GDF asawuyenza umgqoqo lo uze uyefika ukuthi akuselusulu osuka esibhinga usiya esiyabhuwa lethutsha ekaro inkhuluma nje uyafakwa itara into eba emangalisayo emangalisayo isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke lelo kusikhala kade sibafaka itara sikhangele ukubana iDDF ngalowo mnyaka yaqeda i10 kilometers yokufaka itara khuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu iDetour e7 kilometers yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba imain road befaka itara sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo okuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagredwa njalo kade sinkhuluma nje lusulu le bridge elaseliyithwile lilungiswa yi-ministry of transport ubo DDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthi wasesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi beyi-domestic airport bayalungisa nje izolo sesipicana ngama-truck amankalakata aletha itara yebo kulezinye indawo seziselele ukuthi kufakwe i-network kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijimagijima ngikhuluma nje i-net 1 ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo xoxa ngebooster asebezaqalisa ukulifaka etshunga bebambene le-econet le-telecel under potras bakhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo bakhuluma nje umgceke ukuthi ha uyabona baba sesifake amabooster amaningi ebhinga mana sike sibambe ezinye indawo inkulu kakhulu indawo lehlanganisa amaganga uyezindlini uye emaganga usuka lapho oqasela khona ibhinga lalapho ecina khona uyatravela kuma 480 kilometers lokhu sebhinga so kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu ngoba uyathola ukuthi enye icommunity labantu abalutshwane ayikatholi i-network kodwa i-vision kamongameli welizwe ngeyokuthi wonke umuntu ebe le network and siyakhona kancane kancane
okwendlala ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla kusesekhatshana yini ukuthi kube le ntuthuko kulezi sigaba
ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa nguhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala ngoba uhulumende usefake wagcwalisa iziphala zakhe wagcwalisa othiwa yi-skill strategic reserve silomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social welfare kathi sengikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhangelela ukuthi bona babe bengalimanga imviki yona le esidlulileyo uminister wethu we-agriculture ubelontsha iprogramu kapresident ukuthiwa i-presidential poultry scheme lapha abanikwe izigidi lezigidi ezenkukhu emakhaya safake isiborani ezilamatepe ezilamasola sezifakiwe eziningi zincediswa ngumongameli welizwe ubaba umnankagwa eziboraneni lezo sesibakhuthaze njalo abantu ukuthi befake ingadi zabo ukwenzela ukuthi bethole isitshebo bengafi ngendlala bethole imbhida yebo nje kusale zikolo ezinye ezingakaphucuki kodwa-ke kathe singahamba esikoleni njengabogogoloza uyathola uyakhona ukusiswela isikolo esihle njengegogoloza lapha ezimbabwe siyabe sisebhinga lamakhompyutha lamakhompyutha emutsheso le ematsha primary uyakhwa amabhuloko amahle okumangalisayo yi-potras siyanzundule lokhu zembe siyathi laba lapho ezibambana khona balesikolo esithiwa yivusiwa siyakhwa yi-net 1 yes abanye besahamba umango kodwa yikho nje ubona izikolo zakhona ezinye zisalotshani ngoba bayandise okuthiwa ngama-annex schools by 2030 ngokhuma kukamongameli welizwe izikolo zonke lezo ziyabe seziyakhiwe sezizinhle iziga izimanga zibile ezenzakalayo siyathaba siyajabula siyambonga ubaba umongameli welizwe ukubana hhatshi ibhinga ikhunjuliwe sithi ebhinga center sokule polytechnic so kuningi okwenzakalayo kathi sesebeqalisa ukuyakha i-school of nursing esokuthi sitraine njalo amanesi khonapho ebhinga so esingawufuna yikuyini hambe bakithi mahlabezulu nxa izinto zizibuya kamnandi kamgceke kanje
lo ngumnumzana khuda kwashe munsanka isakhamuzi sebhinga obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we-studio 7 olivalelisayo yimi umagumede ugeno saidi sithi asidibeni neni njalo kusasa ekuseni ngo-half past 6
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.